kulokunzima obukhulu ngoba ungakhangela imali efunwa ngababalisi nemali efunwa nguhulumende akho esingathi kulokuhlangana. Ababalisi baphila ku-environment e-volatile ngoba economy at the moment ayikho-stable, ama-prices alokhu esiyaphezulu naphezulu. Yikho ngezinye indlela singathi abafunayo kule ngqondo. Kodwa sikhangele njalo kwezomeconomy sithi uhulumende unayo yini i-capacity yokubhadala leyo mali. Uzakuthola ukuthi uhulumende akanayo indlela loba imali yakhona yokubhadala. So i-debt of lay, I think le-challenge yobukhulu ukuthi izaqanyela njani. Kodwa singakhangela ngezomeconomy besingathi uhulumende ubengangena akhangele ukuthi angakhweza lapha athe kubona yena angakwanisa ubhadala. Engenza njalo aphinde abe kulokubana abelokhu esenza ama-cushions abe sebona izindlela zokubanceda izisebenzi zakho. Singakhangela sithi bona loba bona ababalisi uhulumende ngaphutha ukuthi umbalisi nombalisi uyakwanisa ukufundisa loba abantwana abathathu esikolo sikahulumende mahala ngoba yena engumbalisi. Ekhangele ukuthi ama-civil servant aba lama-benefit anjalo njengoba naye esibhedlela zikahulumende baba lokuyi-percentage abangakubhadaliyo kuyikuthi yi-package esingathi part of ama-benefit osebenzi lohulumende. I think singaba lobubelo ngoba lokho kwemali akuncedi ngoba singathi namuhla loba abantu ababalisi bathi bayafuna ekwezelandiyo kuyenaleyo abayifuna e-intervention kulokuthiwa esithi i-ripple effect yama-civil servant to the economy ngoba what will happen immediately after ukukhwezelwa kwamurholo ngibukana ama-prize azaba phezulu ngoba i-purchasing power yama-civil servant ile-serious effect kwi-economy ngoba iyenza ama-prize aye phezulu ngoba
njengoba kungavumelani lokhu shoko kasisoze sibone yini izikolo zisiba njengezibhedlela abantwana becine bengasahambi kungela babalisi ngoba ababalisi bayajama bathi kabaye emsebenzini.
Kangelela ukuthi kona kube lobubelo bebe lokuhlangana bebe lokuzwanana ngoba asike siyenze into ezibhedlela. Kodwa ungawunanzelela ukuthi ngemuva sike saba layo indaba esituation enjengale I think singakhuluma ukukhumbula kubo 2008 amatisha akaqeda abo 4 months esebenza ama-3 days loba engayo emsebenzini. So into esigaba kuze ibalulekile yikho ngoba zithi uhulumende sofuze akhangele ezinye iindlela zokunceda ababalisi ezishiyene lezakhe lezazicabangayo zokubapha imali ngoba imali abayijimisa le nge-inflation esilayo hayi sozempile ngoba singazi ukuthi i-interbank rate namuhla bavuka beyithiwa nale equivalent ye-interbank rate kodwa imali yabo ingaba sezandleni umona ewenzayo kwi-ikonomi yonke nje iba mkhulu njalo uhulumende kuthi ukuba nawo sozosebenzisa le mali angelayo.